Iqembu lamaori eziphuthe imidlalo yalo ezibayele emijomulo emibili kumidlalo emine njalo impumelelo namhlanje ilithiye lihlezi emsileni wengalane emiklomelo kusiphaza sika Group B. Ekhuluma lentathelo zindaba ekupheleni komdlalo omqeqeshi weZimbabwe uDraft Kologarusi uthe iqembu lakhe linqotshwe ngoba abadlali bekhathele.
Fatigue killed us. The feature that really killed us. We are not looking for excuses but
into ekhona ukuthi namhla sidliwe ngoba abafana bebekhathele. Yikho sihlohle ukupheleni kwehlandla lawuqala lasekupheleni kwehlandla lesibili sileqembu labafana abasa khulayo njalo benze amaphutha amancane adale ukuba sihlohlwe. Lesi kumele kube isifundo esakwenza bengayenzi amaphutha afanayo kusasa.
Phambilini komdlalo namhlanje bekuvelise kulabanye abakhonona ngendlela iqembu lesizwe lidlala ngayo ngaphansi kokuqeqeqetshi buka Logarusich. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gokwari rawuthi ukuphuma kwama Warriors kumncintiswano weKhosafa ngalindlela kuyayangisa.
Ukuphuma kwama Warriors kuKhosafa kuyinto yangisayo kakhulu ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe iyathatha inkezo le kanenye njalo kutshengisele ukungaqoqeki kwethu ku-coaching department ngendlela abafana abadlala ngayo. Kwatshengisela njalo ungaqoqeki kwethu ngendlela abafana abakhethwayo ukuthi bemela ilizwe. So kumele sihlale phansi sicubungile ukuthi singalungisa njani, kodwa hayi abaqeqeshi ngibona kufanele bekhambe.
Iqembu leZimbabwe selike lanqoba kumncintiswano yeKhosafa eyisithupha kodwa uLogarusi uthi yena lomncintiswano obewusebenzisa njenge ithuba lokubona abanye abadlali abangavamanga ukuthola ithuba lokudlala. Lomqeqeqeshi oncediswa nguTondirayo Ndiraya kanye loLoyi Chitembwe useqeqeqeshe iZimbabwe kumidlalo elithumi lambili njalo wenelise ukunqoba emidlalweni wodwa kuphela. Ube nguTshikilo Bhanqa emidlalweni emine njalo wanqotshwa emidlalweni yisikhombisa osokubangele ukuthi abanye bakhonone besithi kumele yaxotshwe umsebenzi ngoba ekhanya engaze yakwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.